Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Mina ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 Mpandula. Ibizo lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi ngaphansi kwezubho kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Imota zabantu ziyachaywa, siyabulawa, akulanto yenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imota ezimele zithwala abantu kazikho.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya edinga ukuqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kwezubho kobulawayo bathi bahlukunyezwa ngamapholisa weZimbabwe Republic Police Traffic. Njalo lokhu kufaka impilo zabantu engozini nxa bebaxotshanisa befuna ukubabopha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zakobulawayo lazo ziveza ukukhathazeka ngokuphathwa kwabezimoto abazimeleyo, kodwa uhulumende yena engela ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwamabhasi lemichova esebenza phansi kwenkampani yakhe yamabhasi eyezubho. Isakhamuzi sakobulawayo eluveve umnumzana Maluba Mhlaba usola isandla esilukhuni samapholisa.
Ya lokho kwenzakalayo engubone kusenzakala izolo, imota zabantu ziyachaywa, siyabulawa, akulanto yenzakalayo ngalokho. Phezu kwalokho, imota ezimele zithwala abantu kazikho. Kuyesabeka lokho, asazi ukuthi kathi sokujinga kungakhanyi lokuthi kathi sasithi siyalwa sasilwelani ngoba pa imota kumele zibe lama permit, zibe lama certificate of fitness, zibe le passenger insurance ukuze zisebenze. But nxa abantu bengasavunyelwa ukuthi basebenze, kutsho ukuthi phela bonke la abantwana kade bephila lemuli zabo ngezimota ezitshovayo, so kumele bebe yizigebenga phela, yibo bazabe besibamba inkunzi. So uhulumende nxa engakunanzeleli khonokho, that is dangerous.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semzini wePhumula kobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu.
Isipoti yahlupha kakhulu. Kunje ekuseni ubuya nzima, ma uye emsebenzini uhamba nzima ukuthi uzungene edrobheni. Le khona i-transport amapholisa awayifuna, ifunakala ayikho emthethweni. So yabe igijinyiswa ngamapholisa, kusenzakalani, into engafaka abantu ezingozini. I-transport lesayiphiwa i-government ekazubho. Iya sibona iyaphela, sikwazi ukwenzakalani.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esilemota ethwala abantu, umnumzana Melusi Nyathi uthi amapholisa abathwalise nzima ikakhulu enzikini yedolobho.
Hayi, indlela amapholisa ayenza ngayo, hayi, inhliziyo yami njengesizalwane sakobulawayo ibuhlungu. Kuhlungu kakhulu, angazi ukuthi khona uhulumende emuthini nxa ebona amapholisa arasa kangaka abantu. Angazi sibili ukuthi yena uthi kurayithi kuthatha ama-truck ayi-2 kalakata zama-truck zigijime phakathi kwesenta lapha ethawuni zixotshanisa imchova, ziphose zitshaya abantu. Kuba nzima, abantu sebehlezi bahlalele evalweni khathesi, bahlalele evalweni abantu ngoba abasakwazi ukuthi okuyikho yikuyini.
Umongameli wenhlanganiso emela amalungelo abafundi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube ukhuthaza uhulumende ukuthi adinge ezinye indlela zokulungisisa ukusilela kwezimoto.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engakhona ibisikhwele kakhulu. Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusithina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport. Kodwa kathesi nxa sesikhangele ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokuthengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa. Okusho ukuthi kathesi ngesimeni esikiso akusela ncedo uhulumende alwenzayo when it comes to transport, but instead laye usefana lokuthi uyi-private operator ngoba sokufanana nje intengo zonke.
Amapolisa akobulawayo njengawo wonke emadolobheni amaningi aweZimbabwe basungule umkhankaso wokubopha izimoto ezingela ama number plates besithi yizo ezisetshenziswa ngamasela ahlomileyo lazo zonke izephulamthetho. Kuphansi kwalolu hlelo amapolisa ahle aqinisa ukuzingela abemichova lamabhasi abangasebenzi bephansi kweZupco. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umbongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe lakhe lifisa ukudlelana kahle lamazwe entshonalanga lamanye wenze imhlangano embalwa izolo eMelika lenkokheli zamazwe abikwa esephula ilungelo loluntu agoqela eleVenezuela. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa kukhanya iqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni wamazwe omhlaba wonke jikelele we-United Nations General Assembly izolo oqhubekela phambili eNew York, uMnangagwa uthe ufisa ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamazwe ajiyeneyo.
At international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none.
Kodwa lokhu kuchotozwe ngabantu abaningi abathi uMnangagwa ofisa ukuba eleZimbabwe qhubekele phambili lidlelana leRussia, eleChina lamanye amazwe ancedisa ukuba ilizwe lithole uzibuse. Okwamanje ukhangelelwe ukuthi uzahamba kwele Cuba lapho zakhulumisana lenkokheli yakuleyo lizwe ngokuthiyeneyo. Amazwe entshonalanga ethesa inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho. Unkosazana Kethiwe Bebe olandela ezombusazwe uthi
ubudlelwano abuthiwa abucelwa, but abantu ngendlela abakubona uyiyo ngakhona yikho okwenza ukuthi bafune ukudlelana lawe. Ungabona usudinga usugogoda ukuthi ngicela ukudlelwano lokungane, kuyabe sekuvele sekule abnormality khonapho okunye okungahambi kahle.
UMabhebhe uphinde wathi
especially kuma-super powers, he's not in good books with them, and I think he knows ukuthi kuyabe kumele ahloniphe ilungelo labantu okombala, abambe kuhle ezomnotho nohulumende kakhe, yekele ukusena nokudlwangudlwangu, abantu babekele le-freedom, kube le-democracy elizweni. Automatically wathelwa ukuthi kumele enzeni, and uyakwazi ukuthi ubudlelwane benziwa ukuthi elizweni kube lenkululeko yabantu okuthiwa i-democracy elizweni, amise o-political violence and the likes engasafisi abantu automatically alone akwenze nje kube possible ukuthi lama-investors abuye, ngoba okufanayo bayakwanisa ukuthi Zimbabwe open for business, bayebekhuluma to the outsiders, but uthole ukuthi locally kunje ngakhethi kule nkinga zonkezo zamachina, those things okugebha khona amachina, bakhona abantwana beZimbabwe abafundela those same things ezimayini, but they can't get such tenders.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi uMnangagwa usebenza katalala ukwenzela ukuba eleZimbabwe lidlelane kahle lamanye amazwe.
Indaba yokuthi akhulumisane lamanye amazwe elungisisa ubuhlobo, elungisisa ubungane, elungisisa ingqubela phambili. Uvele wawuqala ngo-2017 engena ku-Restore Legacy. Wabuya wangena njalo ngo-2018 evotelwa i-term yakhe laphakathi kwayo. Into yokuqala avele wayethembisa isizwe, le nto ayethembisa amanye amazwe avele esebenzelana nawo ne-SADC. Kwaba yikuthi khona uzaba nesikhathi eside njalo uzinikele ukuthi ayenze ukuhlanganisa amehlo, bayenze ukukhulumisana, elungisisa lapho okwakuphambaniseke khona.
UMasaba uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana lamazwe edesa inkokheli yebandla leZANU-PF izithe zozenotho.
Ngakho-ke kuvele kufuze kube khona, ngoba sikhala kathesi ukuthi khona akuyakwazi ukuthi thina sukusela 2000 kathesi 22 years sikuma-sanctions, sivalelwa ngabo-America nabo-Britain labangani babo. Yikho lapho upresident akhuluma khona ukuthi uzayenza i-re-engagement. Ukhuluma ngendaba yalabo bantu abavele basigoqela imigoqo yama-sanctions angazange avunyelwe i-United Nations. Ukuthi khona kanti kutheni nxa kuthi kwakuyindaba yethu sithethe umhlabathi wethu, athi vele kwakuvele kukhona kuvunyelweni ukuthi umhlabathi uzavunyelwa ebantwini. Kodwa o-Britain kabasafuni lokuthi senze khona lokho, azame ukuthi akukhulumise ukuthi a-a ngingakhohlwa futhi lani umhlabathi eliphakathi kwawo abantu laluwuthethe, laluwuthethe ngodlakela. Kathi sikhuluma kunje silamakhanda ezinduna asemazweni khona ngapho ama-trophies okufuza ukuthi ngakufika ngokuya international law. Ngakuyadingakala ukuthi abantu ababulala bonaba bantu bangaphi, kambe bahamba phambi komthetho yini ukuthi bejeziswa ngendlela yokuthi bangamambedala.
Okwamanje uthi eleZimbabwe lidlelana kahle lamazwe amaningi,
ukuthi o-Cuba, o-Russia, o-China bahlezi beyabangani, angaze akayikhulumisana labantu avele ahlezi beyabangani bakhe.
Umlankako labanye bakhe bedeswa izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga abedesa umlandu wokungaqhubi kahle ukhetho lokwephula ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguKip Stube.
Kusenjalo umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-77th Session of the United Nations General Assembly osungulwe mhlaka 13 Mpandulwane lonyaka usufika emaphethelweni. Amalunga ebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change aseMelika athi lisasekhona ithuba lokutshengisa amazwe omhlaba ngokwenzakala eZimbabwe lapho kuphulwa ilungelo loluntu, kuhlukunyezwa njalo kubotshwa abelimbono ehlukene likahulumende. Bathi namhla balomhlangano ozabe lezikhulumeli ezigoqela ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ezivele eZimbabwe ezizachasisa isimo esiselizweni okwamanje ngokuphathelane lodlakela osolubhahile ngaphambili kokhetho, kanye lokubotshwa kwamabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Job Skhala oselenyanga phose ezine evalelwe entilongweni. USkhala walelwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail ukuze athoniswe icala lokuthi wajojozela udlakela evela emzini wakhe. Lanxa umongameli u-Emmerson Mnangagwa esesukile kwele Melika, balokhu beza kuyatshengisela phambi kwamahhofisi e-United Nations emzameni yokubonisa inkokheli zamazwe omhlaba ngenhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe phansi kombuso okhona. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Tamburai Gwegwerere, isikhulumeli se-CCC kwele Melika, abayibo abaqoqa ukutshengisela lokhu.
Namhlanje kulama workshops, ama democracy workshops aqoqiweyo lapho uzabe kuhlangana khona abantu ezizalwa zeZimbabwe ezifuna ezifuna ukuzwa kulabakhulumayo esinabo. Bahlanganisela uHopewell Chingono, abahlanganisela uDaniel Molokele, uMP weWanke, bakhona njalo ezinye inkokheli ze-CCC ezivele eZimbabwe ezizabe zikhona ezizabe zikhuluma kuma-workshops lapha aqoqiweyo abizwa ama-democracy workshops.
Kungani litshengisela umnumzana Mnangagwa esesukile kwele Melika, lijongeni ngalokhu?
Ye ukuthi umnangagwa usehambile hayi besikwazi lokho vele ngoba vele thina besiqoqe ukuthi siyaba sitshekisela ngomgqibelo sikwazi ukuthi ye uyabe ngekho uyabe sehambile yena ukhulume izolo injongo yethu yikuthi khona kwazakale lizwe lonke ukuthi silezikhalazo ezinjani yena vele hayi uyasizwa noma kungukuthi sikhulume nini kodwa lapha senzele ukuthi nje sibuthane abantu bekhona abantu babekhona bonakale emhlabeni wonke indaba isikhala ngazo izikhalazo zethu izikhalazo ze zokubandlululwa lokuncindezelwa kwabantu eZimbabwe abantu ababuthiweyo abo jobs khala labanye ababuthiwayo ababuthelwe bengamacala abantu bonke abacindezelwayo eZimbabwe yikho esifuna ukuthi sazise elizweni lonke emhlabeni wonke nje ukuthi isimo seZimbabwe similani
lingathi kukhona yini elivumelana lakho okukhitshwe umnumzana Mnangagwa esipha inkulumo yakhe ngolwesine phambi kwamazwe wonke womhlaba.
Yena umnangagwa ube khuluma kakhulu ngendaba zama-sanctions. Thina sifuna ukuthi khona sazise abantu umhlaba wonke ukuthi khona hayi ayisiyo le ndaba ephambanisa izinto eZimbabwe. Ama-sanctions ayisiwo yiwo, ayisiwo ayenza ukuthi into zingahambi kuhle eZimbabwe. So thina into esifuna ukuthi siyenze kakhulu ukuthi sibuthane, sibambane. I-demonstration yinto engafukizwayo eZimbabwe. Yikho-ke thina lapha sithe hayi njengoba singekho thina eZimbabwe kula bacindezeli, siye sizabuthana, sikhulume, sibaningi. Kuyazwakala, kuyazwakala, umhlaba wonke uzabakwazi, uzakuzwa, ngoba umuntu uzabona laphana ukuthi hawu kanti abantu laba bakhuluma ngani, abesekunalayo ukuthi azwisise ukuthi eZimbabwe kume kanjani. Hayi, siyanxusa abantu ababuye, asibuye ngomgqibelo kusasa, siyabe sikhona phambi kwe-United Nations, eDurban Marshall Park, ephambili kanye le-United Nations. Basesekhona abanye abazwisisayo, abafuna labo ukuthi bangezwa ngeZimbabwe, abakhokheli bamanye amazwe, njalo konke lokhu kuyabe kuphuma uma emsakazweni elizweni lonke. Mhlabeni wonke jikelele ikho-ke hayi ye sekusekhona siyabe sikhona sibili asibuyeni sonke ngobuningi bethu sine sibonakale sitshengisele sizwakale emhlabeni wonke ukuthi khona ye sithini njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo njalo sikhangelele ukuthi khona kulungisiswe indaba zokhetho lwakhona ukuthi lube lukhetho oluqondileyo olusemgceke olungelakuncindezelana lokubulalana nalodlakela njalo lokuthi khona sazise umhlaba wonke ukuthi khona hayi abantu balokhu besabuncindezelwa Ujob sikhala labanye ababotshiwe
umnumzana Tambura Igwekwe Rere isikhulumeli sebandla le-CCC kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ese-New York City loba kunjalo umnumzana Nick Mangwana isikhulumeli sogatsha lwezokwethulwa kwembiko kuhulumende utshele i-Studio 7 izolo kuhlelo olwe-live talk ukuthi abantu bakhululekile ukutshengisela nxa befuna ngoba kulilungelo labo kodwa uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa impilo yabantu eZimbabwe. Uthe inkinga eziba khona zibangelwa izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe eNtshonalanga. Abomanyano benhlanganiso zezakhamizi owe Residents Associations Coalition for Electoral Reform bathi kumele baphiwe ilungelo lokupha imbono yabo nxa kuxotshwa inkokheli zamakhansila ngokuphathelane lezombusazwe kanye lokuthi bazishe ngabafisa ukungena ezinkundleni zobukhokheli inotho lempahla abalayo bengakangeni kulezo zikhundla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenziwe inkokheli ye-Residents Association Coalition for Electoral Reforms owenzelwe e-Media Center eHarare wokwethula okuvunyelanwe emhlanganweni owenziwa eGweru kusukwana esanda kwedlula. Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli se-Reza ulandisa kabanzi ngabakuvumelene emhlanganweni waseGweru.
Sifuna ukuze sibe le role lathi thina njengama-residents njenge-electorate through i-referendum ukuthi nxa bona sebe-initiatile i-process yabo ye-recall sisebebuya ebantwini sivote thina ukuthi hayi recallani umuntu lowo kumbe hayi lo sisebenza laye kakuhle asi ingafuni ukuthi esikhathini lesi umuntu lowo akhutshwe noma thina sisebenza lamakhansile labo member of parliament siyabe sesile-relationship labo.
Ukhumalo uthi kunje inhlanganiso lezi sezizosungula ugwalo lweziqondiso oluzosiza ukutsho ukuthi izakhamizi zidinga inkokheli enjani.
Sifuna ukuze ama-political parties nxa sebesenza ama-manifestos abo bathathe ama expectations ethu. Sesibona ukuthi yiwapi ama political parties athethe ama expectations ethu. Yibo esizasebenza labo bona labo. Asoze sisebenze nje lama political parties because ngama political parties bafuna ukuvonyelwa hayi.
Lokho kusekelwe ngesinye isiphathamandla senhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uNkosazana Patience Spanda.
Ezakhamizi kumele zifundiswe kabanzi ukuthi ukhansila kumele ebe ngumuntu onjani ekuqaleni, ngoba masingathi sesinanzelela ukuthi kulezi nsuku abantu begcina sebefaka abantu ababamelayo, kodwa abantu labana kungayisikho ukuthi bafuna ukumela abantu, kuyikuthi bona babe bele zinye injongo.
Kwagcizelelwa isiphathamandla senhlanganiso eye Heal Zimbabwe umnumzana William Noah Banda.
Into ebulala ilizwe kakhulu ngoba inqubekela phambili yabe ingasekho. Akwenzi ukuthi umuntu ekhitshwe esikhundleni ngephathi kuyithi esamvotelayo ukuthi ebe khona khona. Yitho kumele simkhiphe thina esamvotelayo umuntu nalo. Ngoba siyakwazi ukuthi usebenza njani emphakathini, sisebenza layo. Umuntu esimthumayo phezulu khona ngapha, whether kubo councilor kumbe parliament, yithi esimthumayo. Ngoba ngase bemkhipha bona hayi sokuphambanisa uZulu, kuthi ukuthi ama rights ethu okuvota asahlonitshwa.
Kodwa umkhokeli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi uthi lanxa evumelana lemibono yabe-reza, kunenge okusadingakalayo ukuba kulungisiswe ehlangothini lwemithetho.
Ayisondaba yama-manifesto, ayisondaba e-advocacy kakhulu, indaba yokuthi lama sihlezi phansi kumbe nxa sithe sahlala sibonisane ukuthi kambe singenza njani, muphi umthetho esifuna ukuthi utshintshwe, njalo utshintshwe ngaphi, ndlela bani.
Inhlanganiso ezikulo manyano we-Residents Associations Coalition for Electoral Reforms ezigoqela eye-Combined Harare Residents Association, eye-Chitungwiza Residents Trust, leyesimukai Residents Trust bathi bona sebavumelana ukuba bazosekela amabandla ezombusazwe aleziqondiso ezihambelana lalokho okukhangelelwe yizakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje sikhangele ezemidlalo. Seliphelelwe ngumphako iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kumkhankaso okudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba olohlobo lwe-T20 ozaqhutshelwa kwele-South Africa ngomnyaka ozayo. Ngemva kokunqotshwa liqembu le-Ireland ngama-runs amane namhlanje emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi lilahlekelwe lithuba elokuphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 okwakuqala kumbali yalo ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Ireland namhla emini. Limpumela ichiye umqeqeshi waleli qembu uGary Brent ephelelwe ngamazwi ngoba iqembu leZimbabwe belitshengise ithemba elikhulu kwimidlalo yezibaya.
I'm absolutely gutted. Girls have put in a lot of work. Very proud of their efforts and
Ngidane kakhulu ngoba amantombazana asebenze gadalala njalo kunqotshwa sesikuleli banga unzima ukwamukela. Sibajayela ihlombe abeqembu le-Island. Kodwa ngiyaziqhenya ngendlela amantombazana adlale ngayo kulomncintiswano.
Kumidlalo yezibaya iqembu leZimbabwe belinqobele Papua New Guinea kwakuqala ngama-wickets ayi-9, kwesibili linqobele eThailand ngama-wickets ayi-6, kuthi kwesithathu linqotshwe ngama-wickets amane le-United Arab Emirates. Sikhangele umdlalo wenguqu. Amaqembu adlala kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu leZPC Kariba lizadibana le-Black Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizadibana le-Highlanders ngaseVengere. Iqembu le-FC Platinum lizancikilana le-Bulawayo City ngasemandaba iqembu leyadala izemukela eCape United ngaseNational Sports Stadium iqembu leChicken Inn lizadlala lelewawa ngaseluveve kuthi iqembu leTenex lizadibana leHarare City ngaseSakuba ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leNkezi Platinum Stars ngaseNational Sports Stadium iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana leManyika Diamonds ngaseluveve kuthi iqembu leTriangle lizadlala leRentals ngaseGibo imeli yeStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Kuhlelo was a Friday, kuliviki sileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Sizwe okunengi ngomuntu ngamile inkomo we Studio 7.
Sihloko saleli dlalade sithi isimemezelo sika Kesari nango umholi weqembu
ngibengelele emsakazweni Studio 7 obengelelayo uShapmind Ncube ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree phansi kwenduna uMadlambuzi esigabeni saseBhanimumba kutsho ukuthi ama album esinawo I full album iyodwa le single track eyodwa esiqale ngayo 2020 elesihloko esithi unembeze the album yethu I full album iphume 2021
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Bengasithola kunombolo ezithi 061 7433 662. Ngizoziphinda futhi 061 7433 662. Chukuthi ilizwe esisebenza sikulo sise-South Africa. Abangathanda ukuxhumana lathi bengasithinta kulezo number, inumber zase-South Africa.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Amazwi engatshela abalandeli ukuthi beqhubeke besisapota, besithengela ama-original CD okwenzela ukuthi lathi singaphela amandla, siqhubeke sibajabulisa ngokubatshayela ingoma.
Uphuma ke enkundleni uSharp Mind Ncube leqembu lakhe leMadlambuzi Super Sounds ngale.
Good Life Talk namhla sikhangela ukwethulwe izolo ngumongameli uEmerson Mnangagwa emhlanganweni omkhulu owe United Nations General Assembly. Singakehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abanini bezimoto ezithwala uZulu abangasebenzi bephansi kweZupco kobulawayo bakhala ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya edinga uqinisa ubudlelwano lamazwe akhahlameza uZulu hathi alombuso okhululekileyo. kuhlelo Woza Friday liviki besileqembu lomculo elihlabela umdumo werumba elihamba ngegama lokuthi Madlambuzi Super Sounds. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Gumede Saidi ngisithi yasidibaneni ngo 7:30 kusasa ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.